ukuphuphuka itholakala indawo yonke, ayisikho koBulawayo kuphela, akula dolobha lapho etholakala khona ngokwaneleyo kunye lasemakhaya. Uzakhumbula ukuthi impuphu yayisitholakala kuyo yonke indawo. Uhulumende wadunga nje amanzi wathela inhlabathi ngokuthi athi kasezukuncedisa uGMB, impuphu yasikhwela ke yadlula ekhulwini ikhulu lamadola. Wavuka kusasa sesithi kayehle i-10 kg yoku-$50. Kayisabuyelanga ke phansi impuphu, kwenzeka ukuthi kibe sithi ingasatholakali ngoba laba abagayisayo bathi uhulumende kancedisa, uyakhuluma ngomlomo angenzi lutho. Ngakho ke kayitholakali kulo bunzima obukhulu kakhulu.
Ukuyini okungenziwa ukuze itholakale njengoba ilizwe libhekane lendlala engaka?
Kumele uhulumende athembeke, enze izinto ngendlela efaneleyo, kube naloko okuthiwa i-policy consistency, ukwethembeka ekuthini ungathembisa into uyayenza. Kungabi lokwenza izinqumo ngesivuka mpunzana. Ahlale phansi lalabo abagayisayo, ahlale phansi labamele abathengi, ahlale phansi lezisebenzi, ahlale phansi labamanye ama-political party ahlukahlukeneyo, labamabhizinesi, kuxoxiswane kuphume lento ezakwenza ukuthi abantu bonke bathembe ukuthi izinto zizahamba ngendlela efaneleyo kusiya phambili. Ngoba ongasekho yikuthembana esithi confidence kayisekho ebantwini, kabalithembi ibhondi abantu, kabamthembi uhulumende abantu, kabathembi izinqumo zakhe. Ngakho ke nxa isithi imali nizalipha gayisani lihambise impuphu ezitolo, leyo etholakalayo engabe igayisi ihambise yemkambo omnyama eningi vele kayigayiswa, kube sokuqhubeka nje kusiya phambili ngoba kusathenjwayo.
Ubona kusiba yikusilela kwempuphu kuphela yini, kumbe kukhona okunye esingabona sokusilela lakho elizweni?
Kunengi okuzasilela. Okokuqala vele okusilelayo nguhulumende othembakeleyo, uhulumende ohlonipha amalungelo abantu, uhulumende ohlonipha isekelo sombuso, uhulumende othembakeleyo kwabamabhizinisi lakwabathengayo, uhulumende othembakele kubantwana besikolo, othembakele kubazali, othi angakhuluma into ayihloniphe. Akekho lowo uhulumende, nguyokuqala nje ongekho. Sekusiza impuphu kayikho, kanti-ke kuzadlulela ezintweni eziningi nxa ungalungisanga lokho okokuqala okungekhoyo. Uhulumende othembakeleyo ohlonipha amalungelo abantu, okwazi ukwenza icebo lokubusa ngendlela efaneleyo, athuthukise ilizwe, kube lomnotho oqhatha abantu, kube le mali ethenga ngendlela efaneleyo, elesisindo esihlonitshwayo emhlabeni.